sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwasi.
Ubulawayo odume ngokuthi kokontuthu ziyathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day. Lapho enelise iminyaka engu 129.
Sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized ku wonke lama healthcare centers. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ezikolweni because abana ibase kodwa abantu bangaphansi bakhona ezikolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela namhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly namhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kokontuthu ziyathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasifica neminye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo day linanzwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhoba abaculi labafundi begiya eStanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulisuku oluhle lokujabulela lokho ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idorobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwasi ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 njengalamhla nge-Thursday ngesaturday yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni babe lesikhathi sokuthi bacelebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiwe celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhetshu sivunule.
Unduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve the culture yethu, preserve the heritage yethu in a creative manner. Kuyasincedisa especially kalesi sidila the issue of drug abuse because masithi abantu should rally behind i-culture iyagoqela wonke umuntu because i-culture is one. Kuyancedisa ukuthi sidile nazo izinto ze-drug abuse and also kuyancedisa ukuthi sidevelope because nxa sibambene sirala behind i-culture kuyasisiza kakhulu.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kweBulawayo day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe yabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela lemkambo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lomkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi uqale ele 14 years ethunywa edistributor ama-drugs. Nezindlu zangkhona eziqhele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala iMathebelelendi, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe. Loo mntwana izindlu kuyazazi.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Iculture yokuabhuza izidakamizwa kayizange bekhona. Iculture yethu ngokuya esiteji sibuye sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo. Ngoba namhlanje sibuya launching iculture week, so phakamisani ama-cultures yenu angelo okutshapha, angelo okubulala, anokuthandana nokugcina ubulawayo ehlanzekile.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edalele parliamente, osomabhizimusi, abafundi lozulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eStanley Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwaneza kwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye bafike emahofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okutshengisela umnumzana Freeman Bengu wetheze uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem nge issue yama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza ama soldier azoncedisa nga this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sizizalwane zakwamanye amazwe umlando ukubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. Umnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabachayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokuchayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asilwi nabo abafowethu, singama-African but siba ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo lapho ipalamente. But the way wenze ngakhona ubona kathi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha okuthangela eSouth Africa but kula eSouth Africa. Kuluma umuntu odriver.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu yisenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana. Sisasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayibase kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ubuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemiti abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabebetshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Nyumele Sulu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla tshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhangi okuza kwenziwa yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission ngabangakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedinga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayethiyeneyo. Njenge-for example sikhangela ku-ward 8 izizalwane ezethorn grove ezisuswe khona ngalo zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izek ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengohlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezek ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu kabakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi uku-ward kumbe ku-ward 24 nkayi-south kodwa ibizo lakho kalikho ku-ward naleyo kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota ku-ward kumbe 25. So into embi kakhulu le enzakeleyo kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababayibenza izinto kibo ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo ukuthi ngenye indlela indlela ye-rigging le esesiyibona le ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla leZanu PF labo bayakhala ngokwenziwe izek. Umnumzana Joseph Juma ngomunye wababambe owangaphansi ngokwenziwe ikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani thiwa kumbe thiwa isenzakalo esenziwe libandla leZanu PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZanu PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. imbangela esenzakala leso ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa indoda ye-delimitation le eyenziweyo, kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale, amabizo alahleke kwesi sikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries, ama-ward la, ama-constituency lento ezinjalo. Kodwa akusiyo nto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi, bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo, kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona, ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabe isenzakala, hathi ukubana mbethwa kulobugobogobo obukhona oyabe usenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo.
I-inspection ye-voters roll siyenziwe namhlanje lelanga lokugcina kuyavalwa. Kodwa engingakwaziyo ikuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi wabo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungaze ayahlola amabizo abo, ethatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Naloko ukukhangela engemafonini yiko kwenza abaningi bengahambi besiyahlola. Yebo phela khonoko kade kutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali. Phela yinjongo izekhi yami isenzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejiste futhi.
Kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa kabasuze bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Kusenjalo, idale lePhalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko ngomthetho weCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill ngemva kokuba iComittee yedale lePhalamende eyeParliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalomthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba iComittee yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalomthetho.
PLC they've considered it, returned the non-address report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lePhalamende. Amalunga aweZANU-PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokhela ebandla leZANU-PF umnumzana Bukuraito Garebi uthe lomthetho usuza kuya kuSenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Eloba enkundleni yeTwitter umelwe Harare East umnumzana Thandai Biti uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Umelwe ange Central eParliament umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayidluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli waseParliament. Ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla, so mina personally I'm 100% opposed. Ngumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusula lomthetho.
Ngemuva kokuba iParliament isiphase ibhili leli abayithi Patriotic Bill, sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angangcothozi umsebenzi oyenziwa nguhulumende, njalo angangcothozi i-corruption eyabe isenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba tshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imlomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukani, sokumele sihlale sivale imlomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa ingumongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo edinga ukuba ngumongameli ngokubika kwe-Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo untungameli Nkomo we-Studio 7 ayiqhubele umnumzana Tim Moringayi ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa awe-Republican Party for the President is just another option for ama-Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years. Engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza uPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngoJanuary 6 kuze kube lovukela eCapital sebefuna ukuthatha ipresidency ngodlakela, sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathi ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamniki amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-locals, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavota angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona in-Georgia leyinye le eka Mr. Smith, u-special prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya ezombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga edale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 23 ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka, lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lomnumzana Malaki Nkomo, ummeli we-Insiza South edale lePhalamende, yena ekubandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Ngathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqinde abantu belimelele, njalo inhliziyo vele lizimisele ukubana lingene kukhetho. Esiqongo sele bantu ukuthi abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona u-voter roll.
abantu bayahamba bashela amazwi enginanzikeleyo uwadi wami esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 esuka kuwadi 1 ibizo yilo lihambileyo levillage abantu bonke basasele futhi kuwadi 1 ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu nokuthi bonise ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izane p s s yaze ukuthi ayinasupporti siyakwazi izethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ebhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi sizothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha ba-check-a amagama befuna amabizo abantu.
Utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka
abantu bezele bethe bebiza bethi izane p s for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungakuthola abantwana for 43 years kambe ngaba uzathola abantwana semele imiti zamaza 5 years futhi bakhula ngekukoda izinto ubaba unkomo engabe ubeka laphanethi izane p s ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala lenabi yezimbabwe beyangena abathi rtg sibulawe njengobane nge-m p uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ihlile indlala ingenile izinto ezitolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesingisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongaphefuna into embathi komunye umuntu kelinyisekela belifanatiko na hhayi lelana lihle kunalo obviously lizachothoza likhombe konke ngakhona. Iqinto ekhona ukuthi ibandla lezamshef libandla labantu yikho behlale belivotela abantu kunjenje mhlaka-23 August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda asikhele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke iyalungiswa kunjenje sikhuluma i-government yezamphef idiza ngomgwaqo lesilele ebhethibhethi esiya ibulawayo esiya ifonos sikhala umgwaqo omningi ningi ithi ngapha insiza umgwaqo emihle kakhulu egqediweyo i-government ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalale emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yangikhondiswa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla lezamphef livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoza kodwa iqinise ukuthi practical phansi abantu abantu babonthi ibandla lezamphef lisebenzele kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi liyamphisela umongameli elizwe kubabeidimna kagongoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibaba.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnangagwa?
Ubaba uphezulu avocate lesing Chamisa yibathi bethembe kubana ngolo ozakhipha abantwana bezimbabwe egidide ekuhluphekeni mina ngithemba ukuthi uzenqoba ukhetho ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lezizweni izalo p f sebekhulumile isipokuphesini akone bekhuluma isithi thina ngapha ematebeleni noma singavotanga izame izawini liza bonke abezalo p f asebathebeleni hlanisa ngobaba unkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo p f iyalikhetha kayilifuni wozani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate lesing Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafethu abasedaspora bazabuya ekhaya kwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esikhathi nento ukufaka imali ngaleso sikhathi uthi kusathi vuka imali ithize iphenduke wena ufake inkomo ivuka ithi yidonsi akula muntu lesitrasti ngebandla lezane phethu lokwehluleka nganawo mazwi ukuthi u-avoki wesechamisa abantu bonke bakamvotele umfana omncane ulabonise ukubana ilizwe limnandi njani ilizwe lakithi izano p f ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokwabhiza abantu number one abantu bathole nzima babasebenzi ngendaba yebandla lokwehluleka.
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo mnumzana Moyo lo mnumzana Nkomo.
Hayi ubaba Moyo sizahlala mhlaka-23 sesinqobile thini ibandla lezane p f ufisela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ingabathi zinye zizothatha ikhathi lezane p f ubengomunye wethu ubaba Moyo ngoba nabantwana izimavu izane p f akhuluma wonke umuntu.
Siyabonga baba Nkomo ukuhlangana nawe insizwa enkulu ngicela uhlale phansi caba ube umqabu kumfokankomo owathi nayisentini etintweni ubana sihlale kapa emabhunini kodwa kathesi amabhuni eyabili abanye besekuwe ngomuntu omnyama. Siyabonga.
Leyo ke bekwe ingxoxo phakathi kwaMnumzana Solani nje eminyama moyo, umgcini sihlalo weCCC eMatsouth lo Mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalele eParliament. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.